vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni nxa kusiba lezinto ezinje nxa kusiba lezinto ezinje sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kulendlela yokuthi abantu bengakhulumisana so sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe yimpumela yokuthi bonke abantu amazwe amabili bazathola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona ku-Israel leHamas khona ngani
sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na
sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwawube khona ukuthi ngoba kulabantu phela abadisenslesi abantu abangelazikhali abantu abangelalokhu nalokhu abameli bavikele kufake umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe imovement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke entweni ezinjalo ngoba abantu ukuthi bebephonga ukubulawa nje abantu abangelamacala sisibona ngani asiyonto enhle umthetho wawube khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancediswe iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo
sike sezwa laphana ngesikhathi esedluleyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana ubona ngani kuyinto engenzakala leyi
ngokufisa kwabo kanti babefisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhengwe bekuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonise ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution isolution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona okwazi ukufisa asiyonto enhle sibili ukuphuma komphefumulo omunye umuntu mbeni ukupha kwabantu asiyonto enhle i-Israel kayicabange kuhle kayilalele amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kulamazwe amanye athize angabe sesayidinga but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlelwa phansi i-Israel nayo iconsider ukuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.